Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 2 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
udlakela oluningi kube lilizwe liqalwa yi-ZANU-PF kumbe izinhlangothi zikahulumente ezifana nakwezetherapies yikwesi ujwayeleyo khonokho uthixo kwenzakalayo.
Abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla.
Kuyamangalisa ukuthi kathi abantu belokho bebuya bethola kuyafakwa ngu-quarantine bafakwa ngu-quarantine. I-quarantine leyo isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana.
Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele kwele China ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lokubangela udlakela bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Abasakhulayo laba babotshelwe eshitungwiza eSt Mary's ngemva kodlakela olubikwa luqhamuke phakathi kwabo lamapolisa. Ibandla le-MDC lithi abasakhulayo laba bahlaselwe ngamapolisa besendlini yesiphathamandla salo uMnumzana Job Sikhala lapho ababikwa bebemvikela ngemva kokwethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abe-MDC laba batshaye ibhasi yezubko babulala amafastela. Kepha isiphathamandla se-MDC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uyakulandula lokhu.
Okwakuqala Nkomo ukuthi udlakela oluningi kube lilizwe liqalwa yi-ZANU-PF kumbe izinhlangothi zikahulumende ezifana nakwezetherapies yikwesi ujwayeleyo khonokho uthixo kwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba nesibindi kuleli lizwe sokusukuma sithi nokuthi ngiyehlasela i-ZANU-PF nokuthi ngiyehlasela uhulumende nokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesitungwiza wona ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngubani. Yindaba bengawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsindo. Kodwa ngokuzwe esikuzwayo khathesi ngani amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esitungwiza abantu batholakala sebengababhidimayo bedinga indawo zokuqatsha nokuthi bathayelwane bengakwazi ukuthi kubangwani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika lango esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobale ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sizwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina ukuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilitshumi ngoba kwakuzimota ingazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaja kube feya hathi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakuthoyo isikhathi sonke kuliqembi kuyayenza ukuthi siwacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba hathi abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona le khathesi besuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims yabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo so far asikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bona bathola abasakhulayo bebandlela ithize whether yilo lelo bandla abalitholo kumbe kayisilo kakufela ongaba nomshwakazi okugcweleyo. Sonke sekufuza ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke olusuka kube kuludulo khonapho ngoku.
Ngezinye indlela uthi kuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho.
Uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla leZANU-P F abathe bona bafuna ukuyangena ezinzini nemizini yabakhokheli bethu. Azange size amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one. Ye sase sibona nje ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa leZANU behambelana beyinto one. Kutho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Kwangona abakhokheli bethu babe siyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nababeyakuba khona babe ngabafakazi.
Umnumzana Prince Dubeko Sipanda isiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-P F umnumzana Believe Gawule.
Asithi mina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahanjiswa ekhothi ukuthi kuthi bafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo kuzwakale ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukusho ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphele babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba besiye ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnanga kakafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lowo esifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenza lokho okuthusa amathaya khonokho abakwenza ayisoke kuthengisele kulokuthula khonokho abakubona ungakhangela into ekudlangudla made kusenziwa khona ngalithi bekuthaya lo zupukoyile kuze vele into yakhona iyayithengisa ukuya ngaphi njalo uhulumende wawezavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beseeleebona isho ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leya into kajanuwari liyani yadlulayo okwathiya khona izinto zonke zithabalele izizikolo abantu baluta bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila abantu abaphila mina bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa mina sesitshengisela ngokuphila zange sikijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabelela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placards bantu laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lad senza kujikijela izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi bekunjani bechisa amatara hayi lokhwana yokuthi ayibudlwangudlwangu obungaphezu kwamandla ngeza kuvume khonokho uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingatshabayo zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalanjengo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-P F obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sokuqhamuke ukungahlaliseki kuZulu kulandela ukulaliswa esibhedlela seHarare komuntu ovele kwele China izolo ukuze ahlolwe umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende uthi umuntu lo uke wethekelela e-Wuhan kwele China lapho okuqale khona lomkhuhlane. Kumaviki amathathu edluleyo kulomunye njalo olaliswe esibhedlela esifanayo ngemva kokwethekelela kwele China. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwele China lakwamanye amazwe njalo usumemetheke wafika emazweni angamachumi ayisithupha agoqela awezwekazi le-Afrika afana le-Nigeria. Abanye bathi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavimba ukungena kwabantu abavela eChina andubana umkhuhlane lo udlule. Bathi ukungena kwabantu abavela eChina elizweni kufaka umuntu wonke engozini enkulu ngoba kungenzeka ukuthi abe khona ongena lawo lomkhuhlane. Sexoxelo meli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
kuyamangalisa kakhulu nxa kuyukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba ngabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokhu bebuya betholwa kube bafakwa kuquarantine, bafakwa kuquarantine. I-quarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asimeni ukuhambelana. Lapha osokusetusa yikuthi khona nohulumende wangikhona inalo thina kasimthembi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowo for sure umuntu lowo ephuma esibhedlela yithiwa khona kanawo umkhuhlwane uyabe engenawo yini for sure. Ngoba nxa enguye uhulumende oyekela abantu bebuya ngapha abe sesiba nguye umuntu ozakuthi hayi kana kaphume thina khonokho asitrusti khonokho. Njengami mina vele melela abantu vela ngitrusti uhulumende lowo ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamenemeni bala sikuruku siyafa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibulalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indaba bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapha ezakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona akubavele balandani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini lolu daba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona lapha madoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selikhaya labo sikwazi ukuthi kule mkhuhlane abanye basukuma abethu ayaziphofu abangaboniyo into yasebe sikhuluma badlala befake ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona lwasola kuphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi siyakhuluma kuphela kwenza la kusasa ukwenza ukuthi khona kusasa laso kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokhu bayana njengayo ngebhora zona ezizi kathe sesibhaniwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwalephalamenti ukuthi hawu kathi madoda alibonini bathi abazwisisi. So sokufana lo mkhuhlwane yona lowo babona ngathi into yokudlala abantu labo.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern etale lephalamende. Uhulumende yena uthi uxwayisa abantu abalengwendo ukuthi bake bame ngazo kancane. Uthi ukuhamba-hamba kwabantu besiya kwamanye amazwe kungabangela ukumemetheka komkhuhlane lo kalula. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe abesilisa ababili abetheswa icala lokugqekeza ezindlini ezilitshumi lanye bantshontsha impahla engena ku-55,000. Abasolwa laba ngumnumzana Brandon Sbanda lomnumzana Kelvin Ndlovu. Iphephandaba leli libika njalo ukuba ilunga lezaphu umnumzana John Ndebele owafela kwele Malawi ngo-1977 ungcwatshwe kakutsha eplazini le-Denver duzane lakobulawayo izolo. Amathambo kaNdebele agetshwe kumaviki edluleyo alethwa eZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama kugwamagwama village
wat makuleli wat nine dolwane plum tree ulima west mina ngibona ngani umhlaba lo eZimbabwe kuke kuzanye nje ukuthi zonke indawo zasema reserve zibe la irrigation noma singamavila sibonakale lapho ukuthi singamavila kunzima ukuyenza amadamu nje anga idamu libe le irrigation idamu libe le ezinye indlela nje orimigodi abantu bazilimele bakwazi ukuthengisa abantu abalamandla and abanye asila lulwazi lokuthi sibone ngempela ukuthi makuthiwa kule irrigation khona lapha mina endaweni yakithi ebulilima west kule irrigation kogambo kuphela yiyo engiyaziyo ngidlule kona ngo-November abamama lana bebethengisa imumbu kukuhle kakhulu kukuhle sibili bayasebenza abantu babengancediswa nje kuma-irrigation lamadamu okuthelela belwisane le ndlala ukuze i-government umthwalo ube lula bazazithengisela laba bantu badle futhi lapho bafundise labantwana isicelo sibe sikhulu mina engisibhekile ezweni lezimbabwe lapo
bonani salibonani emsakazweni hayi elikhuluma layo la ki wakodube mina ngilapha eGwande Magwe lapha esigabeni sikamathema ngaphansi kwaChipsane Magwe mina lokhu-ke hhayi angivumelani lakho sinto ukuthi angiboni kuhamba sibilika angiboni sinto kusenza ukuthi lapha kube lokuthi-ke abanye kubele zitolo zabo kuthiwa zishiphile nje amasosha amaphoyisa ama-civil servants ukuthi-ke bebe labo bele zitolo zabathenga zodwa thini kanti siyisizwe siyafisa ukuthi nga konke kuyalinganiswa sonke-ke sithole izinto ngempahla ngemali ethengekayo kungabi-ke ngokuthi ubani uthenga impahla ezishiphileyo ubani athenge-ke ezidulayo lokhu-ke esithi ngawo uhulumende wethu ngayo akuthatha sibe ngelihlo libanzi kakhulu ukuthi abonti nga sonke siyafananiswa wonke lamasosha lamapholisa njengayo wonke umuntu okhona eZimbabwe njengamaZimbabwe nje ukuthi sithenge okufanayo lokhu yikho sibile ngubonayo ukuthi hhayi nxa uhulumende ngenza njalo kelizweni hhayi uyabenze into enhle kuye wonke umuntu hhayi ukuthi kube nganxane sengani kuyakhethwa olunye uhlangothi ngiyabonga emsakazweni
ukhuluma ngu-Dr. Mbethi ninjani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli kumagumbi amanomhlaba ngikhuluma nje kunokudala uma ngisizwa ukuhebhana kwama-stadiums vela kithi usibuhlungu lo kuyayangisa mina ngazi ukuthi kati impela kusuka kuthini impela ebantwini bakithi ungabheka umgabe usewafuqwa sifuqwa ngamasosha ukuthi aphume engafuni ukuphuma manje sesibona ne-stadium sesize futhi sibanjwa ngamandla ukuthi sizi-upgrade sizidlulise sifake nama-bucket seats size sifuqwe siforswa sizenzele nje sodwa nje sikhululekile nje lathi ngesikhathi ukuthi hayi izinto ziyathuthuka nathi ngesikhathi samanje sesibheke izinto zesijeswa abantu sizi-upgrade sisodwa nje kungabanga ne-pressure evela ngaphandle akukho nangazi kwenziwa yena
siyabingelela ku-Studio 7 kudubeka indlala kodwa bakithi esifile nyamsekenda lo muntu omthwakazi ukhuluma izulu ukuthi ngani sibili kukuthi ngani kuyatshintshwa sibili ungasakhuluma ngama-election olokwazi uvote vele ana lokuthi iyadlala kuyethuka esesiphuma ezimbabwe thina amandebele esidubekayo nangafela ngoba bamncane bami ngegrawundi ngayekhuluma seendaba egrawundi yanditakayo yazi sibuhlungu sikuthi ngani sibili bengayenza kanjani ukuphumele bani bayafika ngapha nami kanizayifaka isiglesh yami
ani ku-Studio 7 ninjani ngikhuluma nompofu ngazangazi yagomadala lesi isicelo ngiyacela angazi isicelo sami lesizozwakala kahle i-South Africa kulezi nsuku iyahlupha ngogetsi so ezinye indaba uthole ukuthi intambama kunje njengenamhlanje alukho ugetsi luyahamba ngo-5 lubuye ngo-9 ebusuku so isicelo sami angazi ukuthi lingakhona ukuthi izindaba ezikhulunywe manje ngo-7 ngo-7 lifaka ama-audios emafonini ethu sizwe ukuthi bekukhulunywa ngani ngacela lathi njengabalaleli abakhulu ukuthi sicela lisicabangele ugetsi solu sihlupha
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko unombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isithunywa somanyano we-United Nations kwele Eritrea sesichotoze uhulumende walelo lizwe ngokwephula amalungelo oluntu ngendlela ezigoqela ukudlwengula abesifazana kanye lokucatshisa abasola ibandla elibusayo. Amaphephandaba kahulumende wele Syria athi kule ndiza mtshina zebutho lalelo lizwe ezimbili ezidutyulwe zawa libutho lakwele Turkey izolo. Abatshayeli bazo basinde ngokweqa besebenzisa amaparachutes. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Obekumncintiswano okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli ngolwezi, umnumzana Pete Buttigieg wazise izolo ukuthi usephumile kulumncintiswano. UButtigieg uphume kulumncintiswano ngemva kokunqotshwa kukhetho lweSouth Carolina ngomgqibelo. Umnumzana Joe Biden nguye onqobe kukhetho lolu ngesilinganiso esikhulu elandelwa ngumnumzana Bernie Sanders, yena onqobe umnumzana Biden labanye eNew Hampshire laseNevada. Ukunqoba kukaBiden ngomgqibelo kumuphe umdlandla ngoba ubekhanya eselahlekelwa lithemba. Kusasa khona abebandla lamademokrasi laba bazanqikilana kukhetho oluza kwenziwa esigabeni ezitshiyeneyo olubizwa ngokuthi Super Tuesday. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidela Ncube sambuza ukuthi kungaba sokuyikuvuka kukamnumzana Biden yini lokhu.
Uyangithembisa kakhulu ukuthi angabe sevukile ngokuba vele iSouth Carolina iyayikhangelela ukuthi isengamupha ithuba lokuthi ancintise siya phambili ngokuba injengalokhu abantu bethanda ukusho ukuthi njenge-America ilabantu abamnyama abaningi, ilabantu amalatino amaningi, ilamakhiwa amaningi, iveza ukuba yi-America ngokwayo. Ngakho-ke unqoba kwakhe kakumangalisanga. Okungabe kumangalisile isikhala sivulileyo usuke wanqoba ngesibanga esikhulu kakhulu okumkhuthazayo esiya phambili okuza kwenza kube lula ukuthi azuze lezimali zokuthi ancintise, ikakhulu njengoba sekusiya kuchaya kakhulu kuzaya okhethweni lolo okuthiwa yi-Super Tuesday okuyabe kuthinta khona ama-states amaningi kakhulu.
Yena labantu abafana labo Bloomberg bakhanya benatha mthombo munye. Ubona uBloomberg eqhubeka ethola abasekelo kusiya phambili kumbe bazabalekela kuBiden?
Ngibona kuzavela kahle kuSuper Tuesday njengoba ubaba uBloomberg efake kakhulu ama-TV adverts ezikhangisa kakhulu kumabona kude kuthelevizini. Kakangeneli ukhetho olunjengalolo esilubonileyo lokubona evada ukuze kubo-South Carolina, uzabonakala kahle kuSuper Tuesday ukuthi kambe imali yakhe lenengi kangaka ayifakileyo esiyasebhiliyoni ingabe incedile yini kumbe kayincedi. Kanti njengoba usisho ukuthi banatha mthombo munye bayilokho esingathi thina basesiswini sendaba basesenta abekho ngakwesekunxele kumbe ngakwesekudla kwe-Democratic Party. Abafani lo Elizabeth Warren, abafani lo baba uSanders abangokwesekunxele kakhulu. Abantu abaningi besaba ukuthi nxa ngabe kungavotelwa ubaba uSanders abe nguye oncintisana lo uPresident Trump kuzaba lula ukuthi uTrump awine ngokuba ama-Republicans amaningi avela kuma-state la ngaphakathi kwe-America angeke azavotele umuntu ozibiza nge-socialist. So-ke kuyamnceda uBiden kakhulu esiya phambili, kodwa kuzamele phakathi kwakhe lo Bloomberg kube khona ophumayo ukuze kube lula ukuthi babuthelele abantu babo one ndawo bangabe bekhalwe bechithekene endaweni eziningi.
U-Elizabeth Warren uyatsho ukuthi usesandleni sokunxele lo mnumzana Bernie Sanders, kodwa njengoba ekhanya enqotshwa kangaka nguSanders engakatholi lutho, kasikafiki yini isikhathi sokuthi aphume kulo mncintiswano?
Kuza vela kahle ku-Super Tuesday kuyasondela ukuthi kucace ukuthi aphume kumbahlale. I-Super Tuesday izagela kakhulu ukuthi ungabona sekusela abane kumba abathathu kuphela kusiya phambili, ngokuba bazachithelwa abanye kakhulu laba bangakawini lutho. Kungafika leso sikhathi angawini lutho njalo, imali yokuthi aqhubeke ekhampeni esiya phambili ngimthi sesiya phambili uzabe engaselayo.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Fana wesikhalangeni uMashali ehlabela kamnandi lapho esigqibela izindaba zekuseni. Kodwa sithanda ukuxolisa kulabo abavame ukusibukela kuFacebook ngoba namhlanje imitshina yethu ibingasebenzi. Kodwa siyathembisa ukuba na kusasa izaba isilungile, ngakho libukele kuFacebook. Ukuziphetha ezekuseni-ke sikhangele bezihamba phambili. abasakhulayo beMDC ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla. Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele eChina ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki uZulu weHarare. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamili Nkomo. Asibeni sonke njalo kusasa. Litshone kuhle.